okuqala ukuthi kulezi zimbili okuqala ukuthi yena umgaba bekwenza laphana ubezama ukucasha ukuthi obugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi akuyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho okwesibili umgabe ubelokunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafika bezagcina khona so-ke kathesi sokuthi enziwe ukuthi abantu babone ukuthi futhi babone ukuthi umgabe umuntu onjani umuntu obethanda amandla ethanda ipawa yokuthi ubenandi nxa indelezane ezifake ebizweni lezano abantu bezano bazagqiba bebelomsapota kodwa kathesi nangu phela usefile usegcekeni ukuthi kathesi nxa impadlanana kuthiwa sebizweni lezano kutho ukuthi imuli yalisiluza so-ke phakathi futhi khonapho uhlantu engahlangani bhaga ngoba yikuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuye alahlekele msapota engenene yikuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa elizamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali wayevele eyithethe ngayo yikho phela okuthiwa ucineni umazi bona umalihlakaniphile kodwa sithathile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwakuko so mna yikho ngikunazekelayo ngomgabe
kodwa bakhona abathi umgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye owayekhanya enguye ofuna inotho yikho esikubona lapha ngendaba yendlu le kungaba kuliqiniso
okuyiqiniso yikuthi ukuthi umgaba angafuthuzinaileqiniso nxa kuyikuthi umkakhe wayemsebenzi okuquluza inotho umkakhe wanazela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethole inotho leyani ayilethe engulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma ukusebenzisa imali ye-state engashiyo yakhe engakhoaobazozelwana uquluza inotho khonokho ngokuquluza inotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho umpropathi yaba nawo wakho uyahuquluza inotho so iqiniso yikuthi uke ngumuntu laba belasikhathaza ukuthi vele ilizwa ke liyisimo bani abantu babedibe uhlambe ngayo kuleyona imali beyithatha ngenza abantu abadibekayo abantwana bazintandane abangafundiyo abancedisa ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukuhlakanitha zizibhedlela zilamithi yena usufele singaboyekakolathwa khonale yonke into imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube nguhuquluzwe enotho ubezicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babathake njani so lowo ngathi umgaba sengakhuluma iqiniso umgabe ongumhuquluzwe enotho
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uzulu ukubona njani
aluba lokuthiwa ngamanye amazwe angayisiyo lizwe lezimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi nasimaethele inoto ngendlela engayisiyo athathele ngobaimali ezisabelwa labana ezokufanele ukuthi ngayo njani iyathathwa ethathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenzise ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sithethwe into emle yodwa